VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 13 zibandlela 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umumo elizweni usonakele wafika kusibanga esibi kulandela ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimoda.
Abantu bathithikele, abantu baku-confusion, ngabakwazi ukuthi exactly kwenzakaleni ke okulandelayo. Mbonile izinto laba abakhipha imali, ngani namhlanje imali zabo babambile, bathe hayi abaye kuyithengisa ngoba bakwazi ukuthi sibili value yayo isingaphi.
Kodwa abasekeli bebandla leZANU-PF bathi lezi izikhubekiso nje kuphela endleleni yokuyafika kunhlalakahle kaZulu.
Kungakaze kulunge izinto kuzaba lobunye ubuhlungu obuthize. Umgwaqo esihamba kiwo ulamabhampa, amabhampa sizizaba lawo.
Kungani amantombazana amaningi engasatshadi lezi nsuku? Ingcwethi ziyahlaziya lolu daba kuhlelo lwezamasiko. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umumo elizweni usonakele wafika kusibanga esibi kulandela ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimoda. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo wenze isimemezelo esigodlweni sakhe iState House esokuthi intengo yamafutha ezimoda izakhuphuka ngokuphindwe phose kathathu isuka kumadola adlula kancane alikhulu lamasenti idola 43. Esiya kumadola amathathu lamasenti $3.31. Ezinye izitolo zibikwa zingavulwanga lamhlanje kuthi ezinye zibonakale zisethula impahla ukuze kulotshwe intengo entsha esikhuphukile. Sixoxe lesiphathamandla sebandla le-MDC umnumzana Prince Dubeko Sibanda njalo emela isigaba seBinga North edale lePhalamende.
Abantu bathithikele, abantu baku-confusion, ngabakwazi ukuthi exactly kwenzakaleni ke okulandelayo. Mbonile izinto laba abakhipha imali, ngani namhlanje imali zabo babambile, bathe hayi abaye kuyithengisa ngoba bakwazi ukuthi sibili value yayo isingaphi. Bese suka khona lapho even bona laba abathengisayo impahla ezithetshiyeneyo ezitolo sesithola ukuthi abaningi bakhona bavalile under the pretext yokuthi bathatha ama stock tech. Kodwa iqiniso kuye ukuthi basazama ukuthi bekhangelisise bebone ukuthi kanti vele yona iprize intengo okufuza ukuthi beyifake kuye kunto nayiphi layiphi yimalini. Kodwa sibonile nje abanye labo bengezelela ama-prizes, ngatsho nje laba abasebenza ukuthwala abantu abaningi besuke emalokitshi ngengena edolobheni bakhwezile intengo yokugada. Bese kusuka khonapho kube nabanye nje asebefake intengo zabo ngama-United States dollar kumbe ngama-rand. Yikho osokukhona but ukuthi umuntu abekwa zisibisibili ukuthi kuyavuka kunjani kusasa, ungani ngakukhanya ukuthi kunjani.
Ubona ungani kuzenzakalani nxa sikhangela ikakhulu kuyini lina amabandla aphikisayo?
Inkokheli zebandla eliphikisayo eseZimbabwe mbona ngani ziyakuba lomhlangano phakathina kwesikhathi sesifanele sesilandelayo ukuthi siphe impendulo ekwanileyo ukuthi uhamba njani. Kodwa nje engingakutsho ukuthi esikhala ngakho thina njengabandla eliphikisayo ukuthi besikwazi ukuthi amakhasi lawo adlalwayo awokuthatha imali besithi ibhondi le-United States dollar kuku-1-to-1 aza kuba lesiphetho. Lesi yiso isiphetho sakhona. Noma izolo ekhuluma nje Mnangagwa ubona ukuthi hayi kukhona okuchaya amanzi, kukhona okungani kakumanga kuhle. Okwakuqala ubebala etshengisa ukuthi la into yakhona ibalayo kayizwisisi. Okwesibili bese simangala ke ukuthi yiliphi ilizwe lake laba nomangameli obala ukukhwezwa kwentengo. Sesenza umsebenzi waboministe okutshengisa ukuthi kukhona nje okungabe kungamanga kuhle ngaphakathina kwaleyana into. Esikudingayo ukuthi ngabaphume njalo lamanye ama-steps ayakwenza ukuthi i-welfare yabantu, inhlalakahle yabantu ingalinyazwa kakhulu yikukhwela kwentengo lezi esiyazibona, esasizibona kathesi siqalisa ukukhwela.
Loke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda isiphathamandla sebandla le MDC njalo emela isigaba sepinga North edale le parliamente ubexoxa icingweni le Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje abasekeli bebandla lezanu PF bathi lezi izikhubekiso nje kuphela endleleni kuyafika kunhlala kehla kwezulu. Sixoxele isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule owake wamela isigaba seCholocho South edalele parliamente ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina angitsho angivumelani lakho khona ukuthi kutshengise ukwehluleka kwahulumende. Ngingavumelani lakho kungezinye zezinto ezazisobala ukuthi kungakaze kulunge izinto kuzaba lobunye ubuhlungu obuthize. Umgwaqo esihamba kiwo ulamabhampa, amabhampa sizizaba lawo size siyefika phambili lapho esiya khona, kodwa-ke phambili ngale kuza kuya kulunge. Izinto ezinjengazenezi yananzela ukuthi indaba yamafutha le iqalisa ukuhlupha la ngesikhathi esedlulileyo, kukhanya nje ukuthi kulokunye kade kungane kawuhambi kuhle. Kodwa kwakathesi khona sokusiba yinto ezaba nzima kakhulu ebantwini ukukhweza kwamafutha, ngoba abanye abantu abathize bezakhweza lezi yimpengo lezinto lesitsho bezama ukuthi bajustifye ukukhweza kwabo khona kwabaza kukhweza
kodwa bona labo abasola uhulumende besithi uyehluleka bathi bona njengesibonelo uhulumende uthi idola lemelika lingutshiki lobhanqa le bond note, kodwa kahle kahle khona kuthiyene ngaleso silinganiso se 1:3 esikhulunywe ukuthi amafutha azakhwela ngaso. Uthini wena ngalo?
Ye, umumo lo sengibuyela futhi emwimeni wokuthi into zonke zezakala lapha seziqathanisa idola le-America le-bond nezinye imali lezi esizisebenzela njengaborand. Engunanzelelayo ngifisa ukuthi aluba singabuyela emuva kulokunye emele kulungisiswe kuhle mayelana ngendaba ye-bond. I-bond vele lona sengificho into engasasebenziyo osekusitsho ukuthi kona ngabe vele khona kuyenzakala uhulumende aluyise ukuthi athole imali ye-America, incedwa ukuthola imali ye-America, imali yangaphandle kumbe le-rand. Abantu bethi do away with i-bond. Udubo lonke lolo esililethwayo kathesi selubangelwa yile bond. I-bond yile sengaso umngane wabantu. I-bond seliyilo selifuna ukutshabalalisa izinto, ngoba wonke abayenzayo konke okubi sebeyenzayo icathe ngemva kwe-bond. Nabasemgwaqweni bayenzayo icathe ngemva kwe-bond. So ngabo i-bond vele alisalungelanga lutho, kodwa ubuhlungu bolobo bukhona kuzaba khona aluba i-bond lisiba khona. Ngesikhathi i-bond lalihamba, i-bond lizahamba lobuhlungu bolobo bukhona phakathi kwelizwe kathesi.
Alo-ke umnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla lezanu PF njalo wake wamela isigaba seCholocho South edalele parliamente ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngilitshiye ezandleni zika Mike Hobe esethulela uhlelo lwezabatsha.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingu Mike Hobe. Lamhla kuhlelo sikobulawayo ngontuthu ziyathunqa, sixoxa ngosakhulayo njalo oyintathe zindaba umnumzana uKeith Moyo. Sixoxa ngabantu abakumsebenzi wokuhlabela, wokugida ngokunye okuthiyeneyo. Sike saxoxa labanye abantu abakumsebenzi lo balesikhalazo sokuthi abaphathisa ngokusabalalisa imisebenzi yabo, ama-promoters ababaphathi kahle njalo imisakazo ayithakazeleli imisebenzi yabo. Masihambeni kuye uMoyo siyezwa ukuthi lokhu kuliqiniso na. Moyo, ngiyakwamukela kuhlelo labatsha, mnumzana onjani?
Sawubona mnumzana, ngiyaphila unjani?
Hayi, thina siphilile, siphilile. So Keith, masithinte udaba olukhona egudwini namhla. Abahlabeleli bethu, abantu abakumsebenzi wokugida lokunye okuthiyeneyo, bayathakazelelwa na kwele Zimbabwe?
Ngizakhuluma kakhulu ngento engiyibona lapha koBulawayo. Kwezinye indawo ngathi kuyahlukahlukana eZimbabwe, akufanani nje ngayo yonke indawo. kodwa akwezi indawo nje njengakobulawayo lapha into zangibona zisuke ngathi ziyahluka kungenxa yokuthi ama-promoters isikhathi esiningi awafuni ukubhadala esibathi ngama-entertainers kungenxa yokuthi kwesi sikhathi uyathola ukuthi bathi ama-entertainers ama-numbers abo are not as good as kwezinye indawo ama-entertainers angapha kobulawayo angathi ayesibeka ukudrowa ama-numbers ngakho uthola isikhathi esiningi sokungathi kuyashotshenjwana ngathi kuyasilwana endaweni especially ezemali ngapha ukuzukhangela nangokuthi i-airplay layo ingathi iyahlupha ngoba kulezi nsuku kulabayidipha yona i-paid media yokuthi wena wazi ubani njalo ungathi u-affiliated lobani
ngiyakuzwa uyazi sengibone abantu abadabuka kwamanye amazwe bebuya kwele Zimbabwe behola imali eningi ukuthi baperforme izalane zeZimbabwe zona abantu bayahlawula na imali eningi ukuthi bababone beperforme
abantu beZimbabwe bayakhipha kakhulu imali into esemangalisayo ukuthi basuka bekhiphe kakhulu imali nxa kubuye esiwathi ngama-foreign aid kodwa nxa kubuya ke kwenakithi ebantwini lakithi abafuni ukukhipha imali thina lapha kobulawayo sesakuthatha ngendlela yokuthi abantu bakobulawayo sebazi-alayina kakhulu ngomculo wasegoli eNingizimu Afrika ngale so kakhulu uyathola ukuthi bayathakazelela into eziphuma khona ngale e-South Africa kodwa kwelakibo lapha uyakuthola ukuthi bengakwazi muntu njalo bengasapoti muntu kungabe nje kuyikhozi yokuthi i-media yethu is more aligned to the South African media into esizikhonsumayo lapha kobulawayo zigcwele kakhulu into esingathi i-South African content ngakho nxa sokubuya umculi walapha kobulawayo esithi layo ufuna uhlabela into efana nayo ngiyakhwikha ukuthi simvalele phandle sithi hhayi ufuna ukuthi abe yi-copycat
hhayi sikuzwile mnumzana gqiba uhlelo utshela abalaleli ukuthi kuyini okumele kwenzeke ukuze sithuthukise abahlabeleli bethu labanye abakumsebenzi wokuthokozisa uZulu
mina ngibona ingani uze abantu abakumsebenzi lo ukuthi bathokozise uZulu kumele basapote so mina isithelo sami kubalaleli ukuthi cela ukuthi support nxa ungezwa kulo muntu omthandayo lawo umzwile ku-intanethi kumbe uhlangane layo engumculo weZimbabwe thenga lawe idlaladla lakhe eliyi-one nje ukumuzwa ukuthi kanti wenzani semaningi ama-platforms lapha athengisa umculo lapha
ngiyakuzwa mnumzana siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo lwethu lwabatsha
hhayi lami ngibonge kakhulu
Mthwakazi omuhle limzwile umnumzana uKeith Moyo liyavumelana laye na lani lilombono wokuthi local is lekker na asixoxeni ngithinteni kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3 hayi kwanelo kwalamhla Mthwakazi omuhle asidibaneli kuhlelo lwabatsha uhlelo The Connection lilami uMike Hove ngolwesibili kusukusela ngo-8 PM kuthi yafika ku-9 PM ontanga bye bye.
Alo ke nguMike Hobe obesethulela uhlelo lwezabasakhulayo. Amantombazana kuthiwa awasayandisanga ukuchada lezinsuku. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube esethulela uhlelo lwezamasiko.
Sengana masiko wenziwe
manje
lobaba mkhulu babe lobola
lomda kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu suku zonke sikhangela udaba lokuthi indaba amantombazana amaningi engasachadi kulezi nsuku ukuze ngihlaziye udaba lolungi lobaba uNyande yomkhonto Khumalo bese siba lomama ke uSandra Dlovu uMandlovu kunjani siphile kahle sibili baba Khumalo kunjani
Ngiyaphila njani bakudoba?
Hayi siphile kahle. Uthi siqaseke omama Mandlovu. Indaba abantwana bengasendi kade kulezi nsuku.
into zangkhona zisuka zibe sezisupha kakhulu usuka kokuyanzima kwesinye isikhathi umuntu emenzeni ubaba ayabe right kwesinye isikhathi umama ayengabi right into zangkhona zaqondani ngendlela eyiyo
kwenziwa kwini vele kuhamba njani
angazi ukuthi abantu sebangena ukudlala kakhulu abantu abasathembakalanga sini yikho kudala ukuthi kube lokunzima amunye uyathola indoda elungileyo umfazi la sekavuka okunye kwenye isikhathi umuntu ongumama alungi indoda layike ngokunye icina imendo yangikhona sidilika vele ingasalasti ukuthi ize lesikhathi eside abantu behlala bebonke
um baba Khumalo kukhanya ngizani okuhluphayo kukhona okukhulunywa kumama akungene khonapho ngamafitshane ba
into engizagxila kiyo kakhulu baba uDube yibuntu ubuntu abusekho sebuchabalele abantu ikakhulu laba abakhoza umngcele iLimpopo besiza ngapha kwela seMzansi Afrika bezama ukuthi bathole impilo engcono kufika kube lokuhlangahlangana kwamasiko abantu singakhangela kakhulu sathola ukuthi isiko yilo elibumba umuntu ukuthi sibe kwazi ukuthi yena kwakhe ngakibo kunjani noma njengamaNdebele singabantu abanjani kumele siphile njani so engunanzelelayo ukuthi abantu bangafika ngapha nxa sebehlangana lezinye izizwe basuke bathathe imikhuba engasiyo yasesintwini ngathi engasiyo esibumbayo thina singamaNdebele ekugcineni umuntu abe seseza izinto eziphambuka endleleni nganika umzekeliso njengokudayisa imizimba labo sebefike bakujoyina lapha bakubona ngathi into enhle kanti nxa umuntu lo sokumele ende usesaziwa ngabantu abaningi ukuthi yena uyisima kanjani noma abafana nxa befika ngapha uzathola ukuthi laye usefika ngapha ajoyine amagenge sebeqala ukubamba inkunzi besenza ubudlobongela nakhona esesendlini akasenzi kahle usebona ngathi umfazi yi-punching bag ukuthi umele ahlale ethaywa
manakhonapha Mandlovu uyazizwela lapha-ke ongani kuyahlupha abanye bagcina bengabona ondindwa abanye begcina beyizigebengu pho-ke kume njani konke khonapho nxa sidlalela egoli alaba abangathathwanga lapha
angiboni ukuthi kunjalo izini abantu abasekhaya abangahlali medi kwamanye amazwe emendweni kuvele kufika kube lobunzima imizi yachitheka wafica umuntu ongumama sewondla izingane zingela baba yonke into yangikhona vento emende ukuthi abantu sebangelwa yini vele angazi ukuthi ukuyahlala emendweni vele akuhlaleki zeyogcina usuku onke lawo medi usukele ezingane zakho or indoda ayibaleki ukuthi abantwana akulakuthi usekhaya okuliphi ilizwi into zangikhona vele zinzima ebantwini
siyamuza umama lapho uthi ungazi ube indawo ethize baba Khumalo kuyafana nje kodwa engxenye sokalahleka khonokho-ke ukuthi nxa uqomisa phela intombi kumele wenzeni kanti sokuyisijumejume phela akunjalo baba
khona sekunjalo baba uDube yikho ngithe mina ubuntu abukhathalekile ukuthi usekhaya noma ungazi engunanzelelayo ukuthi ubuntu abusekho nje ebantwini abantu abasazihloniphi abasahlonipha abasathembakalanga ngoba ubuntu ligama elithanda ukuba banzi elilezinto ezinhle nje ezitholakalayo ezibumba umuntu so namhlanje abantu abasaqomisi ngendlela eqondile umuntu sesithi ucela ama-phone number lokuyana okokusiba khona kudala ukuthi intombi wawuyilandelela isicathulo size sitsheke uloko ugijimisana layo akusekho namhlanje abantu sebeqoma ngama-WhatsApp lama-Facebook so ubuntu in general baba uDube yibo obungasekhoyo ukuthi sizazi ukuthi kanti thina vele singobani kumele siphile njani siziphathe njani ukuze le mizi leyi esiyakhayo kube yimizi elesisindo ehloniphekayo ngoba inhlonipho angeke size siyiqale sezihlala sonke kodwa-ke indlela okhule ngayo indlela oziphatha ngayo ebantwini yiyo indlela ekhomba ukuthi lalapho oya khona uzasuka wenzeni
nanto-ke khonapho udaba sibile okhulunywa ngubaba Khumalo ukuthi ubuntu abusekho usakhumbula kudala-ke Mandlovu nxa uyijaha lalisithi liphosa ilizwi kuwe lalibhala incwadi bhala incwadi emnandi kakhulu ebo-address of love akusekho vela konke lokhu Mandlovu
ya okwakathisa akusekho vele umuntu abantu lapho ngenza noma bengayazani behlangane khona lapho cathele thandana
ngithathelela ithuba ukuthi mbonge ubaba unqabeni nyanda yomgodlo Khumalo mbonge njalo unkosazana Sandra Ndlovu sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. olivalise moyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba ukeeps dube silani
bayawagcina maso wawo owawusenziwe manje owawusenziwe abadala
abathathini
ayawutshela bathi salulani.
Siyabonga Gibbs Dube ubesethulela ke uhlelo lapho elwezamasiko lizwile liyaqhubekela phambili lolu daba ngeviki ezayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC.
Namhlanje kuyisonto nje asiguqini ngamadolo sikhonze sivuselele umoya silontungamela inkomo.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Sibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Siyabingelelana kankomo, siyabingelela abalaleli. Sithemba bangene kahle kunyaka ka-2019. Sibonga umusa kaJehova.
Usiphatheleni lamhlanje.
Sithanda ukufunda izwi lenkosi encwadini kaDanieli usahluko ngesesithathu undima ngo-25. Ithi yona wathi khangelani kasifakanga na amadoda amathathu ebotshiwe na. Kungani ngibona amadoda amane ehamba emlilweni ekhululekile, owesine ufana lendodana kaNkulunkulu? Sithola uShadrach, uMeshach lo-Abednego bephoselwe esithandweni somlilo otshisa kakhulu. Lithi iBhayibheli isizathu kungoba laba majaha amaHebheru uShadrach, uMeshach lo-Abednego babeyalile ukukhonza isithombe segolide esasifakwe inkosi Nebukadneza esigcawini saseDura. Sithola iBhayibheli ke lapha lithi iBhayibheli ke la uNebukadneza wayekade efungile wathi ongasoza khonze leso sithombe makukhala amacilongo ukhala emhubhe uzaphoselwa emlilweni. Laba majaha baya la ukukhonza isithombe basebephoselwa emlilweni. Ivesi esithundayo sithola sebephakathi komlilo lithi iBhayibheli uNebukadneza waphakama wathi uyakhangela phakathi kwesithando somlilo wababona behambela kathi bona bebekade bephoselwe emlilweni beboshiwe. IBhayibheli wasemangala kakhulu nithintwa yilokhu ukuthi uthi yena sibona amadoda amane ehamba-hamba emlilweni, owesine ubonakala njengendodana kaNkulunkulu. Ngo-2019 isehlo sami esithandekayo ngumnyaka esithi thina wokubonga, umnyaka wokuvezwa kwenkazimulo kaNkulunkulu, umnyaka wokubonakala kobukhona bukaNkulunkulu. Kodwa indaba engithintayo lapha ukuthi sithola uNkulunkulu ebonakala, sithola uJesu qobo lwakhe indodana kaNkulunkulu esehla ukuyahlenga amajaha la aphose esithandweni somlilo. Lithi iBhayibheli wabonakala ehamba nabo emlilweni. Isoko zama uJehova sinxa sifunda iBhayibheli lonke sithola ukuthi izikhathi eziningi uNkulunkulu wayengasifezi ngesikhathi abantu bejayiva, ngesikhathi abantu bekokotsha, ngesikhathi abantu beqolotsha kumnandi. Sithola uNkulunkulu wesikhathi esiningi eziveza ngesikhathi abantu bephakathi kwesikhathi sokuhlupheka. Sithola uNkulunkulu esiveza ku-Abraham. Lithi iBhayibheli u-Abraham uSara wayekade eyinyumba. Lithi iBhayibheli u-Abraham uNkulunkulu waziveza ku-Abraham wathi suka uye ezweni eniza kutshengisa kilo lona. UNkulunkulu walinda u-Abraham waze waba leminyaka engu-100, uSara waba leminyaka engu-90. Okutsho ukuthi okokuqala wayekade kuvele ku-impossible, kungenzeki ukuthi uSara azithwale ngoba wayekade eyinyumba lasebutsheni bakhe. UNkulunkulu walinda ukuthi uSara ubunyumba budlule kuhlangana ubunyumba lobuguga, i-worst situation ibe worst enkhona ezangenela. Ngithanda ukududuza intandane labafelokazi labo bonke ababona kunzima ukuphila eZimbabwe ukuthi hayi, izihlobo zami kuseduzani lapho siya khona uyeza ukukhala kwethu uMoses uyeza uNkulunkulu uyeza uJesu uyeza ukuzosihlenga kulomume sikiwo lithi iBhayibheli inhlupheko zizanda emhlabeni lapha ka lapho esikhona inhlupheko ziyanda kodwa uJesu uyakubonakala eyindoda yesine ikakhulu kulabo abamthembayo lithi iBhayibheli abathemba uJehova bayafana nentaba uZiyoni engayi kuzamazaniswa. Ngakho ngithanda ukuthi duluzekane liqine likholwe kuJehova lazi ukuthi iZimbabwe kayisozidilike noma uSatani yafuna noma akafuni izinto zizaqolunga kuphela ngoba sikhona thina siyalibiza igama likaJehova siyambiza uJehova siyamthemba uzehla abonakale semlilweni.
Akuyiphethe mfundisi.
Kasithandazi baba siyabonga izwi lakho. Siyabonga ukuthi wena ulusifumane kulesizwe esikhathini zokuhlupheka. Bonakala uNkulunkulu wethu othandekayo uziveze njengokuthembisa kwakhe ezwini lakho. Ngegama leNkosi uJesu. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Swanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga Ntungamili. Ye, sizaba sisonke njalo ngeviki ezayo.
Mathe sondela ntokazi ungesabi ntombenze izikele ngaphelela sondela ngikhumba khumbe kancane ungesabeli khatshana angikathathi ukubobotheka kwakho ngenza ngikhotha khothe umlomo obakho ubuhle bume njalo uyinkanyezi yenhliziyo yami izikele ngaphelela kuphaphatheke yami inhliziyo ngangikubona ngizwe ngathi le ngxenye yami inyomuntu yaphaphatheka sondela eduze ekhekhe lenhliziyo yami ngiqome ngikukhombise obunandi bempilo ungangiqoma ngiyathwela nyovana lesiyasihlahla esilapha niwenziyele umfula wokugwembe ugcwele ngingene kweyakho inhliziyo nawuthole uthando oluqotho ngiqome ngizingande ngiqonde ngakini.
Come and don't pass.
Ngiqome ntombazana ngiqome siphalaphala ingoma kalikhwa okancube esigqibela ke uhlelo lwalamhlanje ukuthi wasingakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Umumo elizweni usonakele wafika kusibanga esibi kulandela ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimoda. selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje sibane njalo ekuseni ngo-6:30 igama ngoChris Gande lilali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.